sizafundisa isindebele isindebele sangkhona sibuye sisibulale njalo kutsho ukuthi so kuqakathekile ukuthi even abantu ababhalayo amabhuku siyakwazi ukuthi abantu abaningi khathesi sebexotshana lokuthi sokudingwa i-curriculum entsha sebexotshana lokuthi kumele ukuthi kubhalwe amabhuku amatsha kodwa kayisikho phela ukuthi umuntu wonke angavuka vele engumuntu osokwanisa ukubhala ibhuku vele bagijime bayekele ukuthi badinge abantu abakwaziyo ukuthi ilokhuzeni ilanguage yesindebele injani so kuqakathekile khonokho ukuthi amabhuku lawo akhitshwe kusekilesheni akhitshwe kuma-bookshops ngoba azaphambanisa abantwana kumele ukuthi uhulumende uminister we-education kube khona ukuthi kuhlalwe phansi ama-standards abe khona kupasiswe ukuthi amabhuku afunakalayo yiwani lawo esingawafuniyo vele siwakhiphe ku-circulation singasoze siwabone ngitsho ezitaradeni ngoba kungasiphambanisela imfundo yabantwana nxa sikhangele thina amasiko ethu sikhuluma ngesindebele sikhuluma ngesishona ama-languages ethu angu-16 lama-sign language kumele ukuthi sifundise ngendlela ezafundisa abantwana ukuthi amasiko ethu siwagcine i-language yethu layo siyifundise iphume ivuthiwe hayi khona ukuthi sibe sifundisa izinto ezingayisizo ngoba sesiyekela abantwana befunda amabhuku angasiwo lokho vele thina njengababalisi asikukhuthazi vele kasikufuni
nxa kulotshwa ingwalo ezisetshenziswa ezikolo lapha babagundane kalibizwa yini lani njengababalisi ukuthi lizexwayisa lizibale libone ukuthi zilotshwe kakuhle andubana zidindwe
ababalisi labo bayakhuthazwa ukuthi babhale bona nxa kubhalwa ingwalo kakuvalelwa muntu ukuthi nxa ungumbalisi kawubhali kumbeni njani hayi uyabhala phela kube sokupasiswa ngabakwaziyo ukuthi ibhuku lele olibhaleyo umqoqo sibili ukuthi yikho obhala ngakho so kuyabe kuqakathekile khonokho ukuthi kube lama-standards anjalo ukuthi esintwini esindebeleni kube labantu abakwaziyo sibili ukuthi yebo lesi yisi isindebele esiphezulu esisifunayo